Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo umhlaka 15 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa sokusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane, inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona.
Ye, thina njengebandla le-National People's Party, i-coalition ukwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela, ngubani ozakhokhelwa, ye, kungaba yinto engahlupha.
Sile ngxoxo mpikiswano phakathi kwesiphathamandla seZANU-PF lese-MDCT. Phezu kodaba lokutshengisela ngabathi bona ugatsha lwe-ZEC alubalulekanga. Kwezemaphandleni ke silani lamhlanje ntungameli?
Namhlanje ngisePlumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sekulezibonelo eziningi ezikhomba ukuba amabandla aphikisayo azehluleka ukubumba umanyano ozancintisa ibandla leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo. Phakathi kwamabandla achiyeneyo, kulabakhokheli abathathu kade becatshangelwa ukuthi bengakhokhela lumanyano, laba ngabathi umnumzana Morgan Tsvangirai o-MDCT, unkosikazi Joyce Mjuru we-National People's Party, kunye lomnumzana Tendai Biti owebandla le-People's Democratic Party. Kodwa akula kuvumelana. Sixoxele sinye sezikhulumeli ze-NPP umnumzana Methusele Moyo.
Ye, thina njengebandla le-National People's Party, i-coalition ukwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela, ngubani ozakhokhelwa, ye, kungaba yinto engahlupha. Kodwa into ezakhulunywa, sithemba abasikhokhelayo ngabantu asebe le-experience kwezombangazwe bazabakwazi ukuthi bekhulume, bakhulumisane kuze kufike ekuthini kuvunyelwane ukuthi mbani okhokhelayo.
Kanti khona ukusayinelana lasayina kungakacaci ukuthi ngubani ozakhokhela umanyano lo?
Laphana kwasayinwa okuthiwa i-memorandum of agreement, okusho ukuthi yisivumelwano sokuthi siyavumelana ukuthi sizaxoxisana. So sokusenzakala khathesi yilo uxoxiswano lwakhona. Laphana kwakungasayinwa ukuthi kule nto ekhona evunyelanayo, hathi kwakuvunyelwana ukuthi kumele kuxoxiswane. Yikho esikwenzayo khathesi, sithemba kuzafika esikhathini esifitshane esilandelayo kuzabe sokucaca sokunempumela kulokho kuxoxisana.
Manje nxa likhangele abanye abafana labonkosi sana moyo abathi bona abafuni ukuthi kumanyanwe, likuthatha njani lokho? Akusoze na kuphazamise imizamo yenu yokuthi linqobe umongameli Mgabe?
Unkosana moyo singathi ngumuntu ozifikela izolo, besifike ekhuluma la ucabangayo mba kufisayo. Iliso asikhale ngalo lati iliso esimkhale ngayo besivele singazange sisho ukuthi sinokukhuluma laye, ikhulumisana sodwa yena kaqhube olwakhu lati siqhubo lwethu uhlelo. Yena uDr Moyo usuka esengathi usephatheka kakhulu ngohlelo lwethu, bese kusengamthembi ukuthi yena olwakhu uhlelo vele ngolwayo.
Kanti manje ibandla lenu lizayenza nini iCongress yokukhetha inkokheli?
Inkokheli uma unanzelela kahle kahle ama-provinces akhetha inkokheli ne-National Executive ikhona. Okokusena yiCongress iConvention yokuyagcizelela, ngibuke yakonfirma, ngibuke endorse. Yisikhalethi zaba khona emalangeni alandelayo. Yolezi ingxoxo ezinye ezade zisikhathele isikhathi ukuthi bekuxoxiswana abakhulu bethu abakhokheli bethu bebambekile. Besifuna ukuthi siphe lokho okuyithuba okujahekileyo. iCongress iseduze emavikini wona lamalutshwane iyabe isikhona, iyayenzela eHarare.
Alo ke ngumnumzana Methusele Moyo, esinye sezikhulumeli zebandla le-National People's Party, ubekhuluma ecingweni ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ya indaba yamacoalition kodwa ke ngizaqala ngokukhuluma ngokuthi abantu bafisayo. Abantu ungabananzelela sibili ngobuningi babo. Bese ukuthi i-coalition yaphumelela. Ngoba bayakukholwa ukuthi indlela kubele ukuthi izani ufike ikume esikole ngabantu babambane. Kodwa siyakunanzela njalo ukuthi kukhanya ungathi hayi akukhondali kakhulu abanye abantu basiyale besiyale. Babona uhlupho esilalo kakhulu umuntu ngathi abantu laba uma-political parties. Basuka babe lomkhumbulo omncane bakhanya izikhundla zabo bengasakhangeli abantu bezimbabwe bafisayo.
Kanti khona ukuthi ngubani ozakhokhela ubona kuludaba olungakhathaza yini kumbe kusegcekeni ukuthi ngubani ongakhokhela?
Well, kuba nzima ukuthi ngisho kodwa ke ngibona ngathi bangahlalisana ukuthi baxoxisane kuhle. Hhayi angibona kulohlupho olukhulu ngoba abantu bengavumelana. Ngibona ngathi abantu nxa bekhuluma nje lawo bezu kayo ngathi udaba lebabakathi kamogen zwangirayi lo mduru lo tenda ipidi yamabizo esikathi yawathola nxa uhambe ebantwini. Kodwa ke ngibona ngathi mina bonabo bantu nxa bengavumelana kubele ama-memorandum acacileyo into le yimbona ngathi ayizoze isikhathaza. Kulula nje ukuthi bavumelane siqhubeke siye phambili.
Wena ngombono wakho ubona ungani ngubani okumele akhokhele umbuthano lo?
Ngombono wami engakuthi ukuthi well selandela ama-izwe ayi-principle ukuthi umuntu oyabe nanzele ukuthi nguye le-support eningi ku-ground bembona ngathi kuba lula ukuthi akhokhele. Okwakathesi angiyaqiniso lokuthi umduru le-support engakanani ku-ground. Angiyaqiniso lakho. Kodwa ingxenye umuntu esiyazibona ungathi isupport ulayo sibile ekhanyayo ngumogeni zwangirayo ungathi uyakhanya kulani. Kodwa umduru angilashuwa njengoba angaze angene kwi-election leyo utenda ipidi wela ipati entsha angaze angene kwi-election engxenye yabantu bangale mbuzo. Kodwa umuntu osekuwangena ekhetheni wabona labantu abamlandelayo ngumogeni zwangirayo.
Manje pho abathi umnumzana Tswangirayi usele minyaka ephosa ukufika amajuma amabili elokhu esehluleka ezama kuyini okuzayenza ukuthi kathe saphumelele ubona njani khona?
Ngokunye phela laye okumenza abantu bangathi abalaqiniso laye. Kodwa nxa mina ngikhuluma ngumogeni zwangirayi angifuni ukukhuluma ngaye sibili njengomuntu ozimeleyo lapha yabe nikhangele ibandla lakho ngifuna ukuthi ngicace lapho. Angikhuluma ngomduru la ngikhangela ibandla ukuthi engxela sebengakulungisa ukuthi amanzi kubona abantu abavela kulawo mabhathizimu ubani ongcono wabone kokuqade kuleyo. Kodwa-ke liqinisa ukuthi umogeni laye umogeni zwangirayi sokube le minyaka eminingi ezama kodwa kungavumi. Engxenye lakho nxa ebona njani usengazama ukuthi engxenye avumele omunye umuntu la akathi ukuthi engxenye ngathutha ngenhlanhla yakhe laye akwaziwe empilweni.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafo bembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngise Plumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi. Ngixoxa lonke waba ngukansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo, ukwamukeleka ngiyabonga ukuhlangana labalaleli bohlelo njalo.
Yine libona iziga lapha ngolwesithathu akuyilanda indaba?
Nkomo, bekunzima ngolwesithathu indaba le iqale iqoqwa ngabantu ngemva kokubana sebebone iziga esigabeni ezingapheliyo. Isiga sakuqala saba ngundoda owaye ngumsecurity e-high school lapha komadlambuzi owapho ukuphiwa ukudla okusarayisi. Undoda lowo wakhalakhala ngesisu wasesifa. Kwase kulandela ukugula lokuthola kwabantwana ema-residential stands akomadlambuzi ema-standing lapha abahlala khona asewatshintshwa aba ngama-hostela ama-standi akamama obekade ngu-headmistress kusona lesi sikolo.
Babuyile ke owafa kwaso kuhamba njani?
Amadoda ngowafafa lawa abuyile angamadoda okholo lesiziyoni abuya amadoda la athe ngokufika kwawo aselandisa ukuthi kona hayibona babona ukuthi kona into abayibizelweyo ikufa kondoda owafa mahlayana amadoda asehamba ke ethuneni lalowo ndoda kulapho afike athatha khona inhlabathi aqonda layo esikolo esithi kulapho kuqala khona umkhondo bafika ke bachaza ukuthi kona hayi ngalelo langa undoda lo esidlaleyo poison kwakulomsebenzi esikolo wasephiwa i-takeaway kulapho ke kwasuka khona ukungezwa kake kahle esephiwe leyo takeaway ngomunye undoda ayesebenza layo ongumsecurity khona lapho okukhanya ukuthi kona undoda lo besebenzelana lo mama ongumphathi isikolo khona lapha lomunye umbalisi ngokuchaza kwakhe kwasekusuka ke khona lapho ekuthini baqonde esikolo ke kulowo mbalisi besiyamfuna ukuthi abuye lo mama yena lo engihedi abantu labo balile bathi kona kwakuqala bona abamukeli ukuthi kona into leyo eyabo wafa wafa ingene esikolo
bacine bekhiphani pho
kuthe ngemva kokona lokho umama lo wasefonela amapholisa ke ukuthi kona abantu laba bafuna ukungena emzini wakhe amapholisa ke yasegijima esiya lapha kade kubuthele khona abantu bafika khona ngale ba khuluma amagama aqatha ukuthi kona abantu bachiteke okwenze ukuthi kona uofficer in charge aqine sedubula isibhamu phezulu kodwa abantu balabe lokho benjalo besithi kona hayi thina sifuna ukuzwisisa inhlalo yethu njengabahlali bakomadlambuzi ukuthi kanti kwenzakalani esigabeni ngoba lamanye amathuna avuka ephandiwe ebuseni kungazakali ukuthi kona aphandwe yini lezi dumbu zibekwe phezulu kwamathuna
kulesehlakalo esinjalo esake senzakala
kulomdala okuthiwa ngusaphadeti kwayenzakala leso sehlakalo enyangeni ezimbili ezintathu ezidlulileyo
ngezinye indlela owafa wafa bathi abathakathi bakhona apha esikolo baphakathi
ngendlela abachaze ngayo bathi khona abathakathi bakhona lapha esikolo then omunye ungaba ngumama yena lo osowathiya ukuphatha lapha esikolo ngendlela abakuchaze ngayo ke
akusitshele ngobaba wetrunk ebigcwele ubulongwe babantu lapha ncube kuyini kahle kahle likubonile
undoda lo sobhuku onguye ophethe imadlambuzi village naleyo kade kusenzela kuyo umsebenzi kusukela kuqoqa umsebenzi lo undoda lo wayengani vele akafuni ukuthi kona umsebenzi lo wenziwe ngoba wayelokho egidima esiya emapholiseni esiya ngifana lamapholisi ukuthi kona amise umsebenzi lo then kuthe sokunjalo induna isithe umsebenzi uqhubeke bagidima ke abafana baya emzini wakhe behamba naye bafika bayabuya ke le trunk naleyo eluhlaze egcwele bona lobu bulongwe babantu nokunye okungumuthi abathe kona kuthiwa ngumadubula ukuthi ungangani awuwelelani laye ngelinye ilanga ungayehlelwa yisiga esithile esingaqondakaliyo
ontikoloji kukhona yini okukhitshiweli kubonile okuphilayo
komo mina ukuthi into le angiyazi angikaze ngiyibone kodwa ngendlela abafana abachaze ngayo bebekhipha izimpondo lezi lamanye amathambo angaqondakaliyo akade buye nabantu bona labo besitsho ukuthi khona izinto zona lezi yizo eziguquka izimo zibe yilokhu lalokhuyana okuyiko okudala umonakalo
inyoka edamu ke kuthiwa kuhambe njani sizwe kukhulunywa la ngenyoka esedamu
abafana bathe ke sebesithi khona ngcono bayayilanda ke leyo nyoka esedamu bayikhiphe kulapho ke kufike khona amapholisa afika ke ayenza wona lowo msindo abawenzileyo
hayi bekukuhle ukuba lawo kuhlelo ncube siyabonga
ngiyabonga enkomo ba
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo ake wabanga ukansila wakomadlambuzi umnumzana Thamani Ncube asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo onguntunga milinko
ngukama
namle
namle namle namshishi
namle lanamba
Siyabonga ntunga milinko mo kuhlelo lwethu liphuma le ndaba lichona le ndaba lamhlanje Sixoxa ngodaba lokutshengisela kwabasola ugatsha lwezokhetho olwezek silomnumzana Joseph Chuma ilunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Dadewethu ke uHonorable Khumalo nabanye bese bekuyalana udaba lolu seluhlalele phansi ePalamenti hayi bakithi kulesikhalazo esinje ngoba ezizikhalazo ziyabe ziyizikhalazo ezinjani eziqinisekile ngoba khona phamele ucelela amaphepha okucelela izincwadi lezi ezokuyarejista ukuvota aku-affect bantu be-DC kuphela kuya afecta lo ntanga abezana uphefuthi ngoba labo banjalo futhi labo balotha labo basale ezizini naso zabo labo bazadinga futhi izincwadi zalezi zokulokuza so into egoqela umuntu wonke isizalwane sonke saseZimbabwe yikho kuqakathekile ukuthi bona asikhangele bona iplatform esisebenzisayo ukuthi sifake into lezi yiyo yini njalo izasinika impumela na ngoba kupho kutshengisela nje kwesi sikhathi mina ngihlala zithi bona kwesi sikhathi yikuziqhuthela nje isikhathi sabo kukanti-ke kunendlela ezibalulekileyo ezingalandelwa ukuthi udaba lunjani lufike luluzwakale kuhle
ye mphenduke kuwe ungaqhubekela phambili
ngiyamuzwa ngiyamuzwa u-honourable mnewethu babuchuma kayisilo qiniso lelo ngesikhathi sihamba kukhetho luka-2013 sahlaba umkhosi njengabameli baphalamende ababefuna ukuthi labo bayevotelwa lapho izanu yayibisa amabhasi ithwele abantu bezanontanga labomama labobaba bafike lapho kulotshiswa khona ukuthi abantu bathathe izithupha lokuvota bafike bamise wonke umuntu oselayinini kuqale kungena abezanu bathathe lawo lezo zithupha barejiste njengamavota bathi sebeqedile bathi wole wole emabhasini sisale lokhu esimile thina esimileyo uthi uyafika ekhawunteni utshele isisebenzi sikambebe ukuthi khona sisesebhizi sisaqedisa lokhu kade sikwenza ume ihola elilodwa engakulobanga ukhangele udwendwe lelayini labantu abamileyo so esikutshoyo yikuthi izekhi luhlangothi lezanu-PF so umakarawu kuzamele enze intando yezanu yikho besala ukuthi kutshintshe lolu daba kanti lesabani nxadi nalivele lisazi ukuthi lizibambile njalo lizanqoba kakudinga ukuvela phansi kayisiwe into entsha sayenza sivela kuzibuse ngo-1980 savota ngezithupha kasizange sinike ubufakazi ukuthi sihlala ngapi lokhu kukhombisa ukuthi izanu ivele itshayanisa amazinyo ngoba isesaba ukuthi ontanga bangenza njalo bayevota babakhuguli
Mnumzana Chuma uyavumelana yini laye uMakhumalo lapha uthi yena hayi kukhanya imithetho isebenza kumabandla aphikisayo kuphela
andiyabona lokhu yinto ezayizile ubona sibhoda siloku sibhoda sibhoda indawo eyi-one khonapha ngoba lami nginje ingamtshela ngobufakazi udadewethu outshengisa ukuthi bona vele thina lati njengezanu p f uthi not izanu loke sithi zanu ngiyakudala kate siyita izanu p f izanu p f lathi sinje especially nisolo kakhulu yilaba esibathi ngama-civil servants abayibo ababambe imisebenzi naleyo ngoba uluningi lwankulu ungakhangela vele bebengani ba-anti izanu p f bebengabantu abayivele labo besebengene kulozeni kunto le ethiwa ngesilungu i-regime change agenda lokhu ngingakutshela ngokugcweleyo ukuthi kona even ungakhangela ngiyakhumbula kwenye indawo lapho ongawina khona u-honourable u-Tendai Biti uningi olwalumvothela kwaphana kwakungabantu abasebenzela ezomthetho amapholisa nalani wawina ngabo otshengisa ukuthi vele abantu labana bebengekho kithi so ukuthi abe sesithi khona abantu bona labana omakarawu labantu bani ngabantu abezanu p f bathatha iziqondi zokuzanu p f lankoloku ngakuphikisa ngikutshengisa futhi ngemizekeliso nale engikhuluma ngayo miningi kakhulu lami nginje kimi lapha eTrandaba Mpopoma ngakubamba sobala kodwa kwana sengibone omunye umuntu wangena esiyavota wathi eqeda ukuvota bemgxamuze omunye ku-inki laphana ujesuthi usevotile abamgxamuzanga ngase ngizuzuna bangaki abangeni benza njalo bazachasa ubatheka ngentuthana besizuthuna bebabalekise besuke lapho bengaphambanisi idolobha bebengathathela abantu izinto zabo njengokuthi khangela umzekelo sokhona amashopu ovice president impoko athi angama-shopping ahlale egqekezwe njalo nje kungavele kube nomsindo nalowo bahle begijima kwaphana kusefuukade liza bengene phakathi bebhuthe izinto bethathe izinto abanye nabathatha utshwala abanye nabathatha lokho nalokhu so yikho ngithe mina into eqathekile ukuthi asikhangele ukubona yiphi indlela ebalulekileyo esingayilandela ukuthi kuqondiswe into le
ukuthi kuya kuthela intuthu ezihitshayo abalandeli bethu bayantshontsha emashopu anjengoba bumpoko u-honourable vice president kayisilo qiniso lona lelo bungaphi ubufakazi obutshengisa ukuthi laba abantu ababanjwayo begqikeza ezitolo bahanjiswe emakhoti bangaki ababanjwayo betshengisa ukuthi ngabe-m d c kanti silo qiniso iqiniso lonke njalo izanu nxa yona ijengisela abalandeli babejengisa asikaze sibone intuthu ezihlithayo ezitelwayo kuzani so lapha lithi ukuthi khona izanu yona yiyo yodwa eyenza izinto ngaphezulu komthetho ngaphandle kwethu singalandeli umthetho and isikhathini esiningi sabe sihamba sihlabela singathethisi umuntu ukubona intuthu zezingeni
Loke bekungukosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandlale MDCT obexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma ilunga le Central Committee ye ZANU PF kuhlelo liphuma lendaba lijona lendaba le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz Okwa manje ke sengidedela emuva ngelichiya izandleni zikasithandekile emhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile emhlanga. Lamuhla kuhlelo samukela uLorraine Maplanka, umculi wengoma zokholo lwesiKristu oludumo. Yena esiqale ngokumbuza ukuthi uzwa njani ngokuthola isicoco kuMkhosi osanda ukwedlula owebulawayo Arts Award.
Ayi sibonga uNkulunkulu kakhulu ngokuthi ngiyisikhokhelela ngesikola yentweni esizenzayo nokuthi ngiyosingobisileyo kulokho. Sibonga kakhulu labantu ade besipotela labantu abasisapotayo.
Yuphi umculo wakho ongathi isibisibili yiwo ongabe ubangele ukuthi unqobe?
Besides i-album le, we also did the concert yabo mama esayibiza ethiwa i-Women of Valor mhlaka 1 May e-Music Academy kobulawayo. So ku-concert yona le sasinqose abanye omama to come and sing other ladies. Kungabe kwenze le i-contribution yangkhona yakhangeleka ukuthi asiphushi ukuthi saziwe sisodwa but siyadonselana labanye abesifazane.
Yuphi umculo wakho ongathi udla ubhedu kulezi insuku?
Ingoma mbonani ilubhedu kwalezi insuku singing glory ngoba ukumathathe SFM and abantu laye bayithakazelela ize singahamba siyehlabela senza i-live bayayivotela khonokho kuyasitshengisela ukuthi bayayithakazelela lokuthi yake yaba ngunumber 1 okwamaviki elandelana but inkhona okukuyatho ukuthi bayayithakazelela asiyobona la into engishoya
Sanctified me
olaye kumbe ubuqalisa yini
okay bengibele ngihlabela nje kodwa le album ephumileyo album yokuqala engirecorde ngiyedwa bengike ngiphithela amanye ama artists but this is the first project eyokuqala ngiyedwa njengo Lorraine Maplanka so kulelo dalade kulelo makadunyiswe lenye ethiwa ngumakhathende kajesu it's a common song esayithatha nje sayitintsha kancane ukuthi abantu babeyazi kulo Alpha and Omega but i-title yayo ethiwa ngu-For Your Faithfulness i-medley yezingoma ezaziwayo ezazitshintshayo ukuthi zichase
ungasitshela ukuthi kanti vele uLorraine Maplanka ngubani njalo kuyini okwenza uhlabele umculo lo gospel okukhonza
alright uLorraine Maplanka intombazane yakhulela kubulawa uLorraine Maplanka isiZulu umsebenzi kodwa ngingumisi Thothombe ngiyendile ejaheni elihle elithiwa ngu-Blessing Thothombe onguye ngisebenza laye kakhulu umanager wami nguye odirekthe izinto eziningi okwangenza ngahlabela umculo we-gospel ikuthi ngilikristu ngazalwa kutsha ngathi ngangazi likajesu and I felt it's the best way yokuzi-expressa ngokukhuluma ngonkulunkulu wami ukuthi ungibusisa kanjani kanjalo ukwenza njalo kuyaphakamisela labanye babe belalela umculo wona lo ngoba ukwenza njalo siyabe sibambisana ndawonye lomzimba kaKristu ukwenzela ukuthi abantu babusiswe.
Ungakahambi ungasihlabelela nje umculo uziphumela kwelakhe iphimbo direct.
mana ngihlabe.
Okay.
We're higher than the mountains. When the Lord sanctified me, singing glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire came down, when the fire came down, singing glory, hallelujah, when the Lord sanctify me.
Wow, hayi iphimbo elimnandi ngempela.
Adophe.
Sifongile kakhulu ukuxoxa lawe Lorraine.
Ngiyabonga cha.
Uphakeme uyinkosi yezulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo Lorraine Maplanka, umculi wengoma zokholo lwesiKristu, yena ophuma ngomculo othi makadunyiswe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga kweziphathelane labesifazane.
Siyabonga ingoma imnandi ke ingoma yokholo singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Lanxa sekusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane kukhetho lomnyaka ozayo, inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande lilani.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.